Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthokazi omuhle yikudivana kuhlelo lwe Studio 7 ngolwesine mhla zilishumi lantathu kumpalakazi 2018 igama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ezanupf asefikile emhlanganweni waleli bandla omkhulu oyi-annual National People's Conference oyenzelwa esigodini eMathebeleland South kusasa.
Namhlanje bekulanga lokuqinisa-ke amadelegate ethu azabelamba i-conference le ezaqala kuhle kude kusasa.
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi batshengisele ezitaladeni namuhla.
Isibhedlela somuduli, isibhedlela yizinto eziphakathi, sicela kuhulumende usinike ama-youth, sicela kuhulumende usinike imithi. Wasiphonisa ubaba ukhuluma amanga, ubona niyoyithola ngaphi inhlonipho ebantwaneni.
Abafelwa izihlobo engozini zomgwaqo bakhuthazwa ukuthi bakhulumisane labanikazi bezimota ezithwala uzulu ngendleko yokungcwaba abafi.
Umuntu engalimala engozini, umnikazi wekhombi webhasi uyabe ezahamba ku-insurance company yakhe namafomu wonke, then insurance company sihamba ku-insurance council of Zimbabwe ukuthi imali lezi ziprocesswe.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga ezanupf avela ezigabeni zonke zelizwe abelokhu efika namhlanje emhlanganweni waleli bandla omkhulu oweconference oqala kusasa esigodini eMathebeleland South. Namhlanje umongameli Masoni Mnangagwa unikeze ngokusemthethweni isikolo se-Sacred Heart Girls High School kulindawo isakhiwo sokufundela. Umnangagwa obemelwe ngumphathintambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima uthe kumele umphakathi uqakathekise imfundo yamantombazana ikakhulu kuzifundo ze-science. Ezinye iziphathamandla zaleli bandla ebezi kulumkhosi zibalisa umnumzana Kane Matema lomnumzana Bednico Ncube. Bekuleminye imicimbicimbi etshiyeneyo egoqela eyokuhlanyela izihlahla lokukhankasela amalungelo abantwana labesifazana kulindawo. Umhlangano weconference lo obizwa ngokuthi 17th Annual National People's Conference uqhutshwa phansi kwendikimba yemizamo yokulungisisa umnotho welizwe ethi Zimbabwe is open for business, peace, unity towards an upper middle economy by 2030. Ukhangelelwe njalo ukusungulwa kusasa uphele ngomgqibelo. Umnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale le-Central Committee yezanupf, wasefikile emhlanganweni lo. Uchasisele usithanekile emhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Ye, sengike ngafika kuvenue. Namhlanje bekulanga lokusikisa-ke ama-delegate ethu abelamba i-conference le ezaqala kuhle kuhle kusasa. Namhlanje ze bekusenza nje izinto ezinye nje ezinyakhona kokuthi kuhlanyela izihlahla nama-awareness campaign achiyeshiyeneyo khangela futhi ukuhlukumeza kwabomama nabantwana amankazana esanda kudlula lako nokunento ezinjalo nje. Kodwa-ke ilanga lakusasa yilo kwilanga elimqoka-ke lapho-ke uyabe sekuhlukungula khona indaba zangkhona i-conference iqalisile ngokugcweleyo.
Kuyini elikukhangeleleyo kakhulu kokucubungula kule i-conference?
Sikhangele ubana sikhangele indlela ongabanjwa ngayo indaba yomkonomi, njengoba sekubona abantu umkonomi ulobu usehla usiya phansi, abantu bafuna ukudizela phansi. Ngakho-ke ngebandla elibusayo-ke ukuthi somele
Umnumzana Joseph Chuma lilunga letale le Central Committee kubandla le ZANU PF obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 esesigodini. Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi batshengisele esitaladeni zako Bulawayo namuhla. Kubika uBathabile Masuku.
Odokotela laba asebelamalanga alitshumi lantathu bekhalala umsebenzi bathi batshengisele emigwaqweni ukwenzela ukuthi uhulumende akhulumisane labo ngokuthi bahole amadola, uhulumende athenge imitshina ezibhedlela yokwelaphisa izigulane lokunye okumbalwa. Kade bekhalala umsebenzi bezihlalele ezindlini zabo. Udokotela Mnyaradzi Sithole, omunye wabodokotela abatsha, uthi kuningi kakhulu okubahluphayo.
Thina khalesi sizikhalazo zethu kunje sizathi siqala i-contract date ngama-US dollar kathi sesiyi-RTG esengaziyo njalo sathi sifundiswa thina esikolo safundiswa ukuthi kulama-safety protocols kathi esempilo kunje so omama abuthi ngabo maternity abana bazithela ama-gloves banika ngama-US dollar bona obaba bahola i-bond bahola i-RTGS kunje so nxa sikhuluma esibhedlela kwamaphilisi isibhedlela semuduli isibhedlela yizinto eziphakathi sicela kuhulumende usinike
Udokotela Moyo uqhubekele phambili esithi kabasenelisi lokuphandela imuli zabo.
Ngithole nje njengamadokotela abasebenza empilo sizama ukutshela uhulumende ukuthi lapha impilo yethu isinzima amapatient athole nzima. Imithi ayikho esibhedlela lapha akusasebenzeki. Siyazama nje lathi ukuncengisa lathi ukuthi size lapha lathi asisakwanisi. Sisesaba ukuze imithi akula one asilamalenki emsebenzini. Two lathi le muli zethu asisakwanisi ukuzisebenzela kuze imali ayasakwani le. Besithi nje la bantu bebonti bangenza njani ukuthi esibhekele imsebenzini siyafuna but akusabuyeki.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zohlangothi lwezempilakahle. Kusenjalo, kulabantu abatshengisele phandle kwamahofisi enkampani ye-Western Union besithi sebelamaviki amathathu bengatholi imali ethunyezwa izihlobo ezihlala kwamanye amazwe. Omunye wabo unkosikazi Sipho Sibanda othi uselamaviki amabili edinga imali yakhe e-Western Union.
Ninathe esenye for 2 weeks, ninanda imali umabazali usesibhedlela uthunyezelwe imali njengoba iZimbabwe lethu funa iyise singarholiyo khona. So now umntwana usethunyezelwe imali ukuthi umama akha-operate, ama-doctors astrikile. No money to operate umama. Khayethu esenye 2 weeks nokathi tomorrow. Siyayemjova, simimali yethu esenye nasizibolela.
Unkosazana Sindiso Mpofu uthi kukhanya engani imali isinikwa abanye abantu ngendlela engaqondanga.
abantu be Western Union sine 2 weeks sibukela lapho kuzona inele imali zethu and asizitholi izimali zethu abantu laba kumbe kule corruption abayenza because uyabona abanye ababuya back of the line ubona umuntu engena phakathi aphuma ngile phakathi aphuma and then ungabona i-management iphumile itshela ukuthi akula mali give you excess ikusasa yangibona kuze kube nini silokho sibukela izimali zethu because abantu bakithi bafakile izimali basebenza nzima phandle kwelizwe ukuthi basithumele izimali zethu but asizitholi izimali zethu sesidiniwe ngoba lo mhlobo uyadula kathi sesokho sigada si waste izimali sifika khona phela inini uzudinge le mali yokuthi uthenge ukuthi sesikhathele and enough is enough now asisafuni ukumbulo wobulawayo sesifonele ukuthi siyadelelwa and sesifuna ukudelelwa lokhu kuphele khathele o abasibanga yena i-explanation sebejayireti abayenzayo vele sebejayire ukuthi siyazithulela bangasitshethi kusasa sizithulele size sifune sikhalala sifuna elayinini
unkosikazi nomathemba sibanda uthi bafuna imali yabo ngesiphangiphangi
Lapha ngibuhlungu nephandle e-Western Union. Ngibuhlungu kakhulu. Kwanti am from Zambia ufakele imali last week nge-Wednesday. I've been coming here every day bethi akula mali. Imali yona leyo ngifuna ukuyisebenzisa kakhulu umntwana nami uya ku-form 1. And I wanted him to go to a good school. I wanted him to go to Mpophoma High School. Impophoma ithethe abantwana ngemandi. Akusela ndawo. So umntwana nami kasaye Mpophoma. Angazi ngamusanga. Ngenxa yemali engaphumanga e-Western Union. Akula mali. Abasitsheli the reason why. From last week abasitsheli. Izini ukuthi why ungena manje ngabatshela phela abantu balaba basifakela imali ngalani ukuthi hayi lingafaka ezimbabha kula manje besitshele ukufaka uziningi indawo ezisizela imali ziningi kakhulu but nasebe siprepare i-Western Union office sasingakwase kule problem enje imali yangibona nxa ifakiwe from Zambia iyabe ingaphi ngapha nxa ukuthi akayikho ngapha iyababe beyisengalo that's the question the main question is where is the money
abasebenza e-Western Union bazivalele emahofisini bala ukukhuluma lomsakazo we-Studio 7 ngodaba lolu. Ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC.
Abanikazi bamabhasi lezinye izimota ezithwala uZulu babanjwa ngomthetho ukuthi bathenge i-passenger insurance ukwenzela ukunceda abalahlekelwa kumbe abalimalelwa izihlobo engozini zomgwaqo. Kubika uMavis Gama.
Kulabantu abaningi abalimala labafa engozini zemigwaqweni nsuku zonke kweleZimbabwe. Kulabantu abafika phose amachuma esikhombisa abasanda kufa engozini zemigwaqo elizweni. Kulandela ukubhekuka kwebhasi lezinye izimota kunsukwana isanda kwedlula kulabanye abasesibhedlela abalimala enkozini lezinye abehluleke ukuhlawula imali efunakalayo. Abenhlanganiso ye-Insurance and Pensions Commission bathi abantu abaningi kabakwazi ukuthi abanikazi bezimota ezithwala uZulu balomlando wokuhlawulela labo abafa kumbe ukulimala emigwaqweni. Isikhulumeli sekomishini le uNumzana Lloyd Gumbo ulandisa ngokuqatheka kuba le insurance.
Umuntu engaba involved ku accident yona le esebhasini oyekombini eyile passenger insurance bakhangela ukuthi umnikazi wekombi o ibhasi yakhona o abantu ababona ngomsebenzi wamakombi akhona wamabhasi akhona ukuthi bahambise ilist yabo lamafomu kwi-insurance company lapha abathenga khona insurance. I-insurance company leyo nayo iyabiza hamba kwi-insurance council of Zimbabwe. Insurance council of Zimbabwe yi-association yama-insurance company nawathengisa ama-insurance policies wona lawa awafana le-passenger insurance. I-insurance council of Zimbabwe iyabiza bhatale imali lezi abantu abatshonileyo nabantu abalimeleyo engozini bayabiza bhatalela ama-hospital bills.
Uchasisa kabanzi ngokusebenza kwe-insurance le kulo oyabe eyithethe njalo ekubhizimusi lokuthwala uZulu.
Singakhangela ingozi ezenzekele 2012 to 2018, kathi ezinye ezibulele abantu abaningi kakhulu. I-Insurance Council of Zimbabwe sikhiphe $1 million ukukompensata abantu abatshonileyo lalabo abebesesibhedlela ukuthi bayelatshwe.
Ulandisa njalo ngokumele uZulu akwazi phezulu kokusebenza kwale insurance.
Umuntu engalimala engozini, umnikazi wekombi webhasi nguye abeza hamba ku-insurance company yakhe lamafomu wonke, then insurance company sihamba ku-insurance council of Zimbabwe ukuthi imali lezi ziprocesswe. Singakhangela khonapha like le ingozi eyenzakaleyo eRusape, insurance council of Zimbabwe isibhadale $350,000 kubantu abatshonileyo labantu abalimeleyo kuma hospital bills, but ifika le isikhangelela ukuthi yabelokhu ikhwela because kulabanye abalokhu basesibhedlela, so imali zakhona ziyabe zilokhu zikhwela, but insurance companies ziyabhadala.
Abenhlanganiso yamagqwetha alwela lungelo loluntu eye abameli Human Rights Lawyers Network bathi uqakathekile kuZulu ukuba azwisise phezu komthetho othinta indaba zengozi zemgwaqweni, o-Road Traffic Act. Umnumzana Tinei Mkwewa wenhlanganiso le uchasisa ngosizo olutholwa yilabo abehlelwa zingozi zemgwaqweni.
Kulendleko ezokuthi abantu bengakwanisa ukuzithola emthethwandaba, lezi ndleko zifana lani? Zifana lendleko zomuntu uma esesibhedlela, indleko zokuhamba chichela kumbe esibhedlela, indleko zokulungisa imota uma ifile, njalo kungaba lendleko esithi yona yi-maintenance yabantwana ababetshiwe umuntu oyabe efe engozini.
Uchazisa njalo langokuphathelane lomnikazi wemota etholakala ukuthi yiyo ebingalungelanga ukungena emgwaqweni.
Nxa ingozi ikozelwe ukuthi umshayeli waleyo mota uyabe edakiwe sithi personal liability, kutho ukuthi kumele obotshiswayo ngumshayeli. Kodwa nxa ingozi ikozelwe ukuthi umshayeli waleyo mota ubengela license, kudingwa umnikazi wemota lo omnike imvumo yokutshayela imota engela maphepha akwanileyo, kumbe imota yahamba yona ingaphilanga kahle.
Omunye wabalahlekelwa yizihlobo engozini yomgwaqo, umnumzana Evans Shaba, isakhamuzi yakoBulawayo, uthi kubuhlungu ukufelwa yisihlobo engozini yezimota.
Isihlobo zami kubuhlungu kakhulu, akunzima sibili. Sicela abashayeli bamabhasi balandele imithetho emgwaqweni.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Passenger Association of Zimbabwe emhlubulweni waseMandebeleni, umnumzana Norbert Mafu, uthi kumele idale lephalamende libumbe eminye imithetho ekhangelane labantu abafela engozini zemigwaqo.
So sibe sicela njengabe-Passenger Association ukubana bakithi abantu bayaphela, kodwa abantu abakhanda imithetho bekhona. Imithetho kayikhandwe, ifakwe njalo isebenze. Abaza kwehluleka kuyilandela leyo mthetho baboshwe, bafakwe ezintolongweni.
Abafelwa kumbe abalezihlobo ezilimala engozini yezimota bakhuthaza ukuba bakhulumisane labasebenza kweze-insurance ukwenzela ukuthi bahlawulwe ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Ku live talk kuhlelo lwabesifazana thi asihluzeni bomama lamhlanje sihlolisisa isimo sokonakala komnotho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sing singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yentathelizindaba e-Committee to Protect Journalists ithi kule ntathelizindaba ezedlula kancane amakhulu amabili lamachumi amahlanu ezivalelwe entolongweni emazweni achiyeneyo. Elizwe le-Eritrea lile ntathelizindaba ezilichumi lasithupha ezivalelweyo. Umcebisi kamongameli weMelika kwezomvikela umnumzana John Bolton namuhla wethu le iziqondiso zobudlelwano belizwe leli lezwekazi laseAfrika eziveza ukuthi eleMelika lifuna ukwenza santando kwezokuthengiselana impahla lokunye okuchiyeneyo. Inkokheli yamabandla achiyeneyo kwele Uganda isemhlanganweni ohlolisisa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2021. Kulabanye abathi uZulu uncindezelwa okumangalisayo kulelo lizwe. Ukuxokozela osokuqhamuke kuZANU PF phezu kokuthi ngubani ozancintisa emele leli bandla kukhetho lukamongameli ngo-2023 sokubangele imibuzo eminingi kuZulu, abanye besithi sokuvukile njalo ukulwisana obekukhona ngesikhathi sikaMgabe. Izabelo zeZANU PF sezimemezele ukuthi zifuna umongameli Emmerson Mnangagwa abe nguye ozancintisa emelele libandla kukhetho olusale minyaka emihlanu ukuthi lwenziwe. Umbuzo omkhulu usuke ube ngokuthi kanti kujahweni njengoba ilizwe lisanaphuma nje kolunye ukhetho. Impendulo ngokutsho kwabanye yikuthi sokulokulwisana phakathi kukamongameli Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga. Kodwa abanye kuZANU PF bayakulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu lelunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo yikuthengisa usekelo kumongameli welizwe, kumongameli webandla leZANU PF President Emmerson Mnangagwa. Yikumthengisa usekelo, kumnika usekelo ukuthi anyathele ngamandla. Lokho kukuthengisa ukuthi umhlangano uyamthengisela ukuthi hayi mongameli singemva kwakho, sebenza, akulanto engakuphambanisa njalo engakuthandabuzisa ukuthi siyakusekela singemva kwakho. Lusekelo silo lugcweleyo olwethulelwa umongameli welizwe kunye lomhlangano weZANU PF.
Ukuxokozela esikubonayo lokho sike sakubona ngesikhathi kulokulwisana okukhulu phakathi weZANU PF. Abasekeli bakamgabe behlala begcizelela bememezela njalo nje ukubana bafuna abe nguye oncintisayo kukhetho oluzayo. Kusenzakala lokho ngoba kwakulokulwisana okukhulu phakathi kwakhe umgabe unkosikazi Joyce Mjuru lo mnumzana Mnangagwa. Kathesi kungaba sokutheni Ndlovu?
Le yimpi inkalakatha ekhona kubandla leZANU PF njengokuthilo ngaphambilini. Sikujayele khona lokho. Kathesi impi ekhona ikuMnangagwa lomsekeli wakhe onguye wamfakayo uGeneral Chiwenga. Uchiwenga uthi sokumphuzele sefuna laye kuphatha intambo, yikho ke ufuna uMnangagwa ke aphume ke nabe seqedisa isithema bese ezongena ke ngo-2023. So yimpi ekhona kuZANU PF ngama-factions akhona kuZANU PF lapha nje sokutshengiselana amandla. Sasikunanzelela ke ngesikhathi sikaMgabe ngasenesi sikhathi babesukuma bonke bamendoze lo mnyaka wakhithwa ngawo umgabe ka-2017 wama-province onke amendoza kuyikona kaphela inyanga ezithile bashintsha futhi baye endorse mnangakwa. So yimpi nje ngama factions aku Zanu PF. Kuyaqhanisa kakhulu ngoba iZanu PF iqalisa izimpi zayo iqeduka wina ukhetho, iqalisa ukulwa ibise kukhohlwa ngeconomy bakhangela ama factions abo balwe balungiselela ukhetho olulandelayo, barige bangene njalo baqalisa ukulwa njalo abalandaba lempilo yabantu abalandaba leeconomy. Yikho sokubona kusenzakala kathesi izimpi ngama factions aku Zanu PF nje akulanto enkulu eyenzakalayo.
Baba uGawule uyamuzwa uNdlovu.
Ngiyamuzwa babazala, kodwa ke ngithanda ukuthi ngithi ngicace lapha ngithi umbono wakhe lo ubaba uNdlovu njalo ngiyawuhlonipha kakhulu. Ngibese ngisithi mina kodwa ebandleni thukathe sokulomahluko omkhulu okhona. Akusenzanga izolo ngesikhathi umgabe sekhona. Ngesikhathi kulomdalo kwabula ama factions liqiniso lelo. Kathethi kodwa ama factions asekho. Engingakutsho ukuthi ama factions engasekho nje. Sekuye faction eyodwa kuZanu PF eyikhokhelwa ngumnankabo. Ama factions lana adilika ngokudilika kombuso lwalodlulileyo. Kodwa kathethi sithi thina hayi umnankabo siyamsekela njengomongameli welizwe, njengomongameli wephathi weZanu PF. Asebenze siyakwazi ilizwe lenhlupho eziningi okwakathethi. Kodwa siyamtshengisa simnika njalo amandla okuthi hayi lanqaku sibanje akukhanje ukuliwe phambili akuyiwe phambili emuva yenkani umkanso lo sizakwehla kuza kwehliwa phambili akusetenze yikho sikunanzelelayo ukuthi lusekelo olunikwa umongameli omutsha brand new umongameli uyonikwa usekelo lolu ukuthi asebenze ngamandla siyaphambili.
Bakhona Ndlovu abanye kubandla leZanu PF abathi iminyaka yomuntu omele avunyelwe ukuncintisa kukhetho lukamongameli kumele yenyuse isuke kumachumi amane iye kumachumi amahlanu lambili. Kanti ke bakona njalo abanye kuZanu PF abangavumelani lakho lokhu. Ulubona njani lolo daba Ndlovu?
Lolo daba ludaba olwenziwa yisection yeZanu PF ebonayo ukuthi uChamisa uyala uqhubelikezelwa kulokho abakwenza kukhetho. Bayakwazi ukuthi MDC ilungiselela ukudemonstrator, bayakwazi ukuthi MDC iyakhuluma kuzwakale ukuthi ukhetho lwatshontshwa. Yikho ke sebezama ukuthi engxenye bamthulise uChamisa ngokuthi hayi bamethusele ukuthi hayi sesizatshintsha umthetho sitho kumele abe ngumongameli abe le minyaka engamashumi amahlanu lambili. Inkulumo nje akusoze kutshintshe lutho ngoba ipresidensi yavela yasethwa uChamisa wangena kukhetho le minyaka engamashumi amane kuphela. Kungangokuthi-ke akusatshintsheki kathesi umthetho kutshintshwe iminyaka ngoba kuyabe sokusobala ukuthi kulo muntu osenqabelwa ukuthi angene ancintise ukhetho. Akusoze vele kubambeke elizweni abantwana bezimbabwe asoze bakuvumelayo. IZANU PF iyakuxoxa nje izama ukwethusela uChamisa kodwa akusonto-ke ezaphumelela. Ke bayakwazi iqiniso bayalazi ukuthi-ke ngemthetho okhona emhlabeni wonke jikelele-ke awungeke utshintshe umthetho omunye umuntu eseke wangena. Kuyabe sokukhanya ukuthi kuvalelwa yena. Akusoze kusebenze nje i-politics yabo abayenzayo-ke belibandla labo. Bese ngigcina-ke ngokuhleka ukuthi hhayi mnankagwa kuthiwa brand new. Ka-brand new umkhwenyana wami mnankagwa utshintshe isudu. Bebegqoke isudu emnyama setshintshile wagqoke i-blue. Lokho engu-Emerson Dambudo mnankagwa. Ungatshintshi into egqokileyo akutsho ukuthi usutshintshile.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowe MDC ubexoxa endawonye lelunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule. Usiba lokhulu webhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutka uthi sezibuyelile emsebenzini iziphathamandla zebhanga leli ezine ezazimiswe umsebenzi ngomfumfu lonyaka. Okwesikhatshana zicatshangelwa ukuthi zazisenza imisebenzi yenkohlakalo. UMangutka owethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eTwitter uthi iziphathamandla lezi ezibandisa umnumzana Mirirai Chiremba, uNomeni Mataruka, uGresham Muradzi Gwalo Azwindandawa Saburi zitholakale zimsulwa. Uthi abacwayisise udaba lolu abagoqela amapholisa kanye labebhanga lakhe kabathalanga lutho oluveza ukuthi babesenza ukungethembeki Njengalokho okwakukhulunywe emphakathini ngumnumzana William Gerald Mutumba nje owaziwa ngokuthi ngu-AC Lumumba. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amalunga ezanu-PF sefikile emhlanganweni waleli bandla omkhulu o-Annual National People's Conference oqhutshelwa esigodini eMathebeleland South kuqala kusasa uyeqitshwa ngomgqibelo. Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi batshengisele kobulawayo namuhla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Inkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.